Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 11 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine
namuhla kwanela umnyaka i World Health Organization ihlele COVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele i-global pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million njalo wabulala abangu 2.6 million
ngendlela embone ngakhona siyanika ababothiwe ukudla abantu badimele kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela
Ivanza lemthwakazi Republic Party lisola ukujaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapolisa kobulawayo izolo uZulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osobuyinsa kavukela elizweni zonke lezindaba lezinye ziyalandela Namuhla kwanela umnyaka ngemva kokuba iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele iglobal pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million emhlabeni njalo wabulala abangu 2.6 million Umkhuhlane lo uqhamuke kwele China wasabalala ngomhlaba wadala umonakalo omangalisayo. EZimbabwe usubulele abantu abayinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489 njalo wahlasela inkulungwane ezingamachumi phose amane 36341. Izolo kubanjwe abangamachumi amabili belomkhuhlane lo kodwa akekho obhubhileyo abahlaselwa yilomkhuhlane kuleli sebehlile kulezinsuku kanti lohlelo lokuhlaba izisebenzi ezihamba phambili ijekiseni yecoronavirus luya phambili Kodwa inhlanganiso emela odokotela iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi balutshwana kakhulu abavuma ukuhlatshwa ngoba selokhe luqale kumaviki phose amathathu edluleyo loluhlelo sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu 35,901 kuphela. Umkhokeli walinhlanganiso udokotela Norman Matara uthi kunengi okungahanjiswanga kuhle phambilini kohlelo lolu okufana lokuhlomisa abantu ngemfundiso yejekiseni esetshenziswayo okwamanje eSinopharm yona elungiswe kwele China eqathanisa lokwenzakala kwamanye amazwe udokotela Matara uphe umzekeliso welizwe laseRwanda lona athi lihlabe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 phakathi kwamalanga amane nje kuphela Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele aphe abantu imfundiso eneleyo ngalijekiseni.
Khona balutshwana sebehlatshiwe ngenxa yokuthi njengoba sayenza sicubungula sibuza abantu ukuthi bangayithatha yini injection kumbe bayesaba kodwa sanazi lokuthi 70 5% iyesaba ngabe khona ukukhakathekile ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi uhulumende nxa esiyaphambili ngeprogram leyi ukuthi kuhlatshwe abantu kuyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine okwesibili kusetshenzwe kubanjane lamabandla ukwenzela ukuthi amakholwa kumbe ngathi amaKristu bazwisise ukuthi le vaccine into empila kahle awuhambelani nalokho abantu abakubalayo kusambulelo okuthwana kuzaba le nombolo 666 abaningi babanjayo kwesaba khonoko. Ikanti njalo enye into eqakathekileyo yikuthi inkokheli ziyabe zikhona zikhanye zithatha le injection ukuze abantu bebe legunya ukuthi hayi nxa inkokheli eziningi zithatha injection leyo kutsho ukuthi ayibiloto. Njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi le injection ivela eChina.
Bakhona asebesithi bona ijekiseni le evela eChina ingcono kulamanye. Wena ukubona njani nxa siqathanisa amajekiseni ona lawo?
Injections eChina abantu abazesabayo nxa sinanzelela siyabona ukuthi iChina yona ngokwayo iyaqalisa ukuba lalo mkhuhlane we-COVID-19. Njalo nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi le nombolo zabantu abagulayo khonangale yebo bengabe fihla kodwa ziyakhanya ukuthi zintuthwana. Kutho ukuthi babe lolwazi phambilini komuntu wonke ngalo mkhuhlane. Njalo siyananzelela ukuthi bona beChina sebesiba zingcwethi ezintweni zokwenza lapha abantu. Ngakho ke mina ngubona kwami ngibona ngani le vaccine iyabifanana lamanye. Njalo sizwile ukuthi basebenzisa indlela ezindala ezokuyilungisa evele zisaziwa. Ikanti lama ama vaccine asebenzisa indlela ezintsha. Abantu ababengalaqinisa ukuthi hawu nxa sokudlula iminyaka emihlanu kuzaba kanjani. Ikanti siyanazela ukuthi le ivele abantu sebekwazi ukuthi nxa wenze ngalindlela uyilungise ngalindlela kuba kunje. Kufuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi ayona vele ama vaccine sikhangela ubungcwethi osobukhona lolwazi osolukhona ezintweni zokwelapha abantu. Mbona ngani umhlaba sowathitha wayaphambili kakhulu kwezinye isikhathi okwakuthatha khona iminyaka eminingi kwenzela ukuthi benzele ivaccine ngenxa yemithini esikhona lolwazi osolukhona sokubathatha isikhathi esilutshwana. Ngakho abantu kumele bakunanzelele konke khonokho.
Umfundisi uSeni Sfanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla lemtwakazi Republic Party selisoleka kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo alichumi ngamapolisa wobulawayo izolo. Omunye wabatshayiweyo umnumzana Welcome Moyo uthwalelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ekusimo esibi kuthi abanye bavikwa befuthelwa esitokisini ngoba belimele kakhulu. Lokhu kuvezwe ligqwetha elibamelayo umnumzana Dumisani Dube yena othi abantu laba baloke bengaketheswa icala. Amapolisa akhalise umbhobho ngesikhathi abemthwakazi laba betshengisela phandle kwenkamba yeBulawayo Central Police Station izolo ekuseni besola ukungenelwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuthange emadabuka kusa ngamapolisa efuna ukumbopha. Kodwa uMoyo uthi wasila ngokucatsha. Uthi amapolisa amethesa icala lokutshaya omunye wawo entabazinduna lapho kube lengxabangxoza kubangwa ipulasi. Ukutshengisela kwabemthwakazi izolo lokhu kubikwa kube lohlakela abanye bejikela amatshe enkampeni yamapolisa njalo betshisa amathaya ezimota phambi kwalinkamba. Isiphathamandla saleli bandla unkosazana Sthemba Kuyenyoni obevela kuyakupha ababotshiweyo ukudla izolo ntambama utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amapolisa aqale ukubatshaya bengakatshengiseli.
Abantu balimele
kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela. Bathi oyi-one otohambe se-critical condition niyohambileyo kuphela esibhedlela. If uma bengafa andkade bebathaya ngenduku yabonto ebuhlungu ngakhonapho. Amapholisa bathe kangeni indawo ukuthi ngikhulume ngokuthi balimele laba bantu bayizivota. Nthi ayibayivota yebanyali. Kodwa abatheli senitele ukuthi bethele ini i-medication at least. Andezithi ah noma injani ngishute isithombe kusasa kube uyibufakazi bayala ukuthi ngibashe isithombe.
Kodwa nxa ukhuluma labo bona abatheni
abalimeleyo bathi amapholisa abaphathe kabi kakhulu abachayile ngenduku langeziko zombhobho abanye bebanyathela bebakhahlela. Hayi indaba yangibona ayikho nje shembu xa kuyikuthi ipholisi endlela yokuthi bona kumele beprotect abantu besebenza njani akuthe ipholisi liyana sokungani uyabe yi-ami not ipholisi ngoba ipholisi ngisayeleli i-protection but laphana kusemtini siyakuqondanela amaa not amapholisi
kuyini kathesa selikulindele
thina njengabantu vele abahlonipha umthetho shouthi sesilindele i-court bathe i-court nge-Friday into esibuhlungu ngayo ukuthi abafana balimele.
Uthe uke wahamba ekuseni ukuyababona ungakabuyeli ntambama ubathole benjani?
Hambile ekuseni wafika ngabadinga ngamva kokufonela ukuthi sebebotshiwani ngathi ngifika laphana bafika amapholisa angitshela ukuthi abala bantu abanjalo ababotshiwe ngendlela vele abafike bamphatha ngakhona bebeyinyela le wesibenzenza ngisishona labo ngishona vele anti angisazi so kufike kwakanzima kimi ahle ngaziphumela ngazingela abantu bengqini
lapho-ke sokule ngxabangxoza ukuze kudutshulwe bese kuhamba njani.
Bathi bona into ebacaphulileyo ukuthi amalungu angene phakathi bebuza ngomqondisi ababone sebebadonsa sebebaharansa sebebachaya yabona unfortunately ade kulo munye ade ngenile kodwa asangenanga ekuvuzeni so ngiyade sebanika information amadoda abamadoda asechaywa phakathi so yikho okwenziwe bona bagcina sebedemonstrate ukuthi futhi banjani kuvele bafuna ukuthi ama-members emphakathi society echaywe kumbe bulawa.
Manje indlela eliphethwe ngayo ngamapholisa lizaqhubeka yini ngemikhankaso yenu elithi ngeyokulwela ilungelo loluntu kumbe hayi sokulokwesaba?
Imikhankaso iyaqhubeka bekaze bebokhe bebulale imisakazo Republic Party. Ngicabanga ukuthi ifanana nenhlathi ngokuthi ungazibula iyavuka umfukula izibulane laso sivukayo sizaba njalo nje ulive lihlonitshe ilungelo lomuntu wakumphakathi bazibulele mina nami sasa kuyavuka kungomunye sasa kuvuka kungomunye.
Unkosazana sithemba kuye Nyoni ngowebandla leMthwakazi Republic Party. UZulu uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Amapholisa athi amasela antshontsha ehlome ngemibhobho asemaningi kakhulu elizweni ngakho athi uZulu kumele ahlale elimukile. Ngeviki edluleyo kobulawayo amasela angene emagalajini amabili athengisa amafutha ezimota ehlomile antshontsha imali engange-$15,000 kwelinye igalaji kwathi kwelinye antshontsha i-$2,000. Izolo kobulawayo njalo amasela ahlomileyo angene ebhanga elintshintsha imali ibiro dishanji ekuseni antshontsha imali. Sixoxe cubungula ngezenhlalakahle kaZulu umnumzana Useni Spanda sambuza ukuthi kungani kahle kahle izehlakalo lezi zisanda elizweni.
Udubo olukhona lapha kuleli lizwe lakwamanye amazwe yikuthi i-COVID ivale imisebenzi ngakho-ke abantu abaningi balendlala kakhulu njalo-ke sokwenze ukuthi abantu ade bengaphili lapha elizweni lakithi kodwa besenza ubugebengu kwezinye indawo njengangale Goli sebefuqeke babuya ngapha ngakho lokhu kuzahlupha kakhulu. Njalo into yesibili khonokho ukuthi ilizwe lakithi lile mali yemelika kutsho ukuthi nxa umuntu egcekeza ethatha lapho kule mali khona emelika iyabiningi njalo kuyabe sokuyisilingo sokuthi umuntu lobe kwenzi. Oso okuqhakathekile ukuthi amapolisa akwanisa ukuthi atshengise abantu ukuthi sokulengozi leyi enje njalo ke kube lomkhankaso omkhulu ukuthi abantu nxa bebona umuntu oyenza njalo ngoba laba bantu bahlala phakathi ezakhamizini bahlala phakathi ngabantu bethu abantu esengxenye yabo sibazi ukuthi behambe emapoliseni bekhuluma ukuthi hayi kulomuntu nje sicabanga ukuthi uyenza into enje lenxa yokuthi nxa kungekelwa kunje kuyagcina silahlekelwa izimpilo zabantu njalo kuba nzima nxa umuntu egqekezelwe ngalindlela lokuthi ananzelele uyasala esele trauma uyasala esele thuyile bembona kudingakala ukuthi kube lendlela yokukhankasa ukuthi abantu bekhulumisane labo ukuthi hayi nxa umuntu ebone engxenye kulomuntu oyenza njalo mbe umakhelwa nombe ngubani bagijime baye emapholiseni bebabikele ukuthi sokulo dubo lolo njalo le nto yemsebenzi siqakathekile ukuthi ibe khona lokuthi engxenye uhulumende avule imingcelele ukuthi labo kumele babuyele bedinga imisebenzi egoli bahambe.
Izakhamizi zingaxhasana njani lamapholisa ukuze kulwiswe ubugebengu lobo?
Enye into eqakathekileyo ukuthi kube lama neighborhood watch committee ukuthi izakhamizi ziziqoqe zikwanise ukukhanyela izigaba zabo. Kuqakathekile lokhu ngenxa yokuthi amapholisa ethu alazimota akwanisi ukugijima ukuthi afinyelele indawo yonke. Kodwa nxa izakhamizi zingasebenzelana namapholisa ukuthi ngesigaba langesigaba kube lamadoda azabe ekwakisa ukube ebhoda ekhanyela ehamba lamapholisa. Mbonani kuyakuba lula kanjalo njalo singananzeleli ukuthi wona ama-police stations ethu amaningi alazimota alani.
Umnumzana Hussein Spanda uhlaziya ngenhlalakahle kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi inkampani yezitolo iTM Supermarkets intshontshelwe izigidi ezingamatshumi amabili lambili zamadola $22 million ngamasela agqekeze incwadi zalinkampani ebulenjini be-intanethi eze-email. Iphephandaba leHerald lona lithi kulowesilisa obedakwe ngumkumbi ohlaselwe wabulawa inyathi emwenesi. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele basakazi beStudio 7. Mina igama lami ngumoyo uStanley ngiselwagwelo. Ngithintwa ngamazwi kababa uMonzora othi yena kuma election kuzasebenzisa igama elithi MTC Alliance. Bengifisa ngale asibuzela yena ukuthi yena ke njengoMonzora njengane sithuthi ubaba uTswangirai wayekhulumisane namanye amabandla thizeni ukuze bebumbe phela ithiwa i-Alliance. Yena ke njengoMonzora u-alayinisana nobani? Ubaba uTagas a-alayinisana naye ngubani? Agijima naye ku-Alliance yakhona leyo asefuna ukuyibiza ngegama lakhe lenalelo le-Alliance. Cabanga ukuthi ubaba uMonzora umuntu okhulileyo nje ofisa ukudlala amadlwane nabantu beZimbabwe. Sikhangele nje konke okwenzakalayo into esiyezwa indlebe ziyezwa konke akakwenzayo. Sicela ubaba uMonzora asinike isikhathi asihloniphe nathi naye azinuka amagwapha siyamhlonipha ngobaba esimhloniphayo kodwa ke yena seduba ngokungasihloniphi ubaba uMonzora. Yena-ke nxa engena muntu o-alayinisana naye sicela ukuthi adedele igama lele lithi alayinsi ngoba kufana nomuntu othi ugqokile yena inqunu. Ngiyaxolisa ukufaka ngani senithuka kodwa hhayi anithuka inyana ngizama ukuthi ngikubeke laye ngimbonise ubaba uMonzora ukuthi hhayi engacabangi ukuthi uzongena ey'ngqondweni zabantu kumbe ey'nhlizweni zabantu aguqule lokho okufunwa ngabantu noma sefisa noma abantu abakhonjiswa ngayona leyi ndlela ukuthi ukhombise inkazana ngokuyifaka ugodo ukuyenzisa okufunayo ngesikhathi ofuna ngaso. Cha, ngiyabonga basakazi.
Hey, Salubonani, salubonani bantu baka Studio 7, salubonani. UPetros okhulumayo, uPetros waselupane, uPetros waselupane okhulumayo. Besicela bakithi MDC bakithi, besicela ukuthi ikhankase please, siyacela abantu, siyacela ukuthi wehlangana nalo. Hayi hayi, isithole nzima ngofowethu, ukuthi wehlangana nalo. Ngokuhlala ngilapha ngisegoni seMpumalanga. Besicela nje MDC sikhathele bakithi ngezano, weyisitini bakithi ngezano, sayifuni bantu. Besicela ngabe lokuhlala ikhaya lithiro jiro jiyaza ukuthi ingene emakhaya ikhankasa isikhathi sesekhona kanje. Siyabonga, siyabonga abantu baka Studio 7.
Sanibonani, sanibonani balandeli nabasakazi be Studio 7 lonke, ngiyalibingelela. Umbuzo wami usamile laphana cause ngawufaka wangakhulunywa, so wamaye usamile njalo suyengezelelekile futhi mina emfuna ukuba kwazi ukuthi khona khona umongameli Emmerson Mnangagwa lo Obed Mpofu babuthanisa abantu enyama endlovu laphana kuvillage 4 abantu bakugcwala kakhulu futhi they were violating ama-rules kapresident nalo wayewafakile akuzange wabotshwa muntu akuzange washaywa muntu right mezimbuzo ukuthi manje kulobhudi lana Doctor, why police conduct the lockdown? Over and during my police, or child, what is a child? My police are turned as an angel, as an angel.
I was asked. Isikeni Rafael Khumalo ngithi nathi esibonela kude lesithathela kude asihlondeleni ibizeni ubayethe sesile nkosi ezosikhulula ifana loMoses sondelani esibonele eduze neziphofu ezingaboniyo sisondele sonke labathathela kude basondele ngiyabonga
bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ziyanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ngohulumende wakwele Iran. Ele-North Korea libikwa lizathola amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-coronavirus ayizigidi ezimbili avela kunhlanganiso ye-World Health Organization phansi kohlelo lwe-COVAX. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Uhlelo lwenkantolo olokudinga abazathetha icala lokubulala onsuntu umnumzana George Floyd eletheswa omhlophe owayelipholisa umnumzana Derek Chauvin lukhangelelwe ukuqhubeka namuhla. Umthethwandaba uhlale okosuku lwesibili izolo wakhetha abathethi baleli cala ababili amajurazi ngesiNgisi. Lokhu kutsho ukuthi sokukhethwe abantu abahlanu phakathi kwabalitshumi lambili abadingakalayo. Abakhethwe izolo ngowesilisa onsundu odabuka ezwekazi le-Afrika lowesifazana ongasomuntu omhlophe. ngomvulo kukhethwe abesilisa abamhlophe abathathu. Ukuze umuntu abe ngumthethi wecala kumele atshengise inkantolo ukuthi akulacele alithathayo. UJovine wetheswa icala lokubulala uFloyd Nyakenye eze embandezele ngedolo entanyeni waze waphela umoya lanxa nje wayelokhu ekhala emtshela ukuthi kasenelisi ukuphefumula kuhle. Udaba lolu lwabangela ukutshengisela eMelika lasemhlabeni jikelele iningi lisola ucuku oluqondiswe kwabansundu ngamapholisa amhlophe kanye lokubandlululwa nje kweminye imihlobo ngabamhlophe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Udaba lokukhetha amajura ludaba olu engingathi luhlukanisa abantu abaningi kakhulu ngoba okokuqala umlungu wabulala umuntu omnyama okwesibili lipolisa, so into zakhona zona lezo zenza ukuthi abantu abaningi badonse ngendlela ezihlukeneyo. Kodwa ekutholeni ijura ngibona ngathi bazothwala kanzima ngoba idaba le yagcwala umhlaba wonke jikelele ngoba almost every day usithi ungatheni i-TV on ubona kusenzakala ngama-protest ade senziwa ngama-Black Lives Matter and kulawa ama-protest babe behlabela besithi say his name George Floyd, say his name George Floyd. So wonke umuntu obukela i-TV and balutshwana abantu abangabukela i-TV kulamalanga uyalwazi udaba luka George Floyd. So I think kuzomele basebenzise enye indlela yokukhetha amajura ngoba kuzohlupha kakhulu. Ngizwe kuthiwa sebathola abathathu njengayizolo kodwa ukuthi bazothola abanye laba abayisitshiyangalolunye ukuthi babe yi-12 kuzohlupha kancane makuyukuthi baqhubekela phambili nge-criteria naleyo ukuthi kube ngumuntu ongaziyo ngecala leli ongaziyo ngodaba lolu luka George Floyd ngoba ludaba olwagcwala umhlaba wonke jikelele lamazwe wonke nje inkuluma kanje nje labantu ekhaya eZimbabwe bayakwazi ngoJorge Floyd. So even bangaze bathi bayadinga ijura ngaphandle kwe-America angiboni ukuthi bazoyithola.
Ungathi kulobufakazi yini obungenza umsolwa afunyane elecala?
Ubufakazi obukhona buqine kakhulu ngoba kule video la akusiwo lokuyana okuthiwa yibufakazi bokuthi inzwabathi into eyenzakala ibonakala ibroadcastwa live isenzakala. So kunzima ukuthi abathethi icala leli ba-ignore the fact yokuthi le nto yenzakala phambi kwabantu bonke beyibukele kuvideo. Also ma uthi uyayikhangelisisa futhi indaba yakhona ungazibuza ukuthi okay ma kuwukuthi umuntu lo wayengela cala waye waxotshwa umsebenzi, why i-department ye-police ye-Minnesota yabona kubalulekile ukuthi umuntu lo axoshe umsebenzi ngoba bayazi ukuthi into ayenzayo le licala. So I think wonke umuntu obeliever ku-justice ukhangelela ukuthi ipolisa leli litholakale lilecala njalo futhi kumele ligwetshwe ngendlela ezothokozisa abantu kungaphombi ukuba yilokhuyana nje okokuthi anikeze isigwebo esincane just nje ukaphiza abantu kodwa kumele isigwebo esitshengisa ukuthi sokulotshintsho ngendlela abantu abakhangela ngakhona indaba ze-racism le-discrimination ngoba clearly kwakule-racism laphana eyenzakalayo the way ababulala ngakhona uGeorge Floyd. So yes, mina ngibona ungathi uzogwetshwa lo muntu and uzoba yisizekeliso kwamanye amapholisa labanye abantu abalengqondo zobu-racism zobandlululo ukuthi hhayi umthetho awumvumeli lokho and if ungabanjwa wenza into efana laleyo uzogwetshwa.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Namuhla kwanela umnyaka iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele iglobal pandemic. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu-117 million njalo wabulala abangu-2.6 million. Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapholisa kobulawayo izolo. uzulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.